Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Nhlolanja 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayini umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo osubangele ukuvalwa kwezinye zazo Private Volunteer Organization Amendment Bill.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawudayo lokho, kodwa ukuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo, ngibona ngazathi siyabe sizikhohlise.
Udaba loluhlu lwabavoti i-voters roll lulakho na ukudala ingxabano kumphumela yokhetho oluzayo.
Namabandla amakhulu akhona akankasayo kulomkhankaso ngelethu kanye lelezanu PF. Kuqakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama major players thina singafuna ukuthi lomdlalo udlalwe njani.
Kambe bazabuyela ngobuningi abeZimbabwe abazaphelelwa ngama permit okuhlala kwele South Africa na.
Because akuzukusiza ukuthi abantu babuyele bayohlala kwebhanda phakathi kodlame lolo abenza ukuthi babaleke. If into yomnotho, abantu bangazama ukuthi baziphilele if into yomnotho. But into emele ilungise ingaba yinto yodlame.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayini umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo, iPrivate Voluntary Organization Amendment Bill, ukuze ibe ngumthetho ogcweleyo kulandela ukupasiswa kwayo lidale leSenate ngolwesibili. Abalwela amalungelo oluntu bathi lumthetho mubi kakhulu njalo bathi upha uhulumende amandla okuvala lokuhlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo. Bathi njalo ezinye inhlanganiso ezilako ukuthintwa kubi ngumthetho lo zigoqela eziphathisa uZulu odubekayo lezilwela amalungelo oluntu. Uhulumende wazise ngevike edlule ukuthi uvale inhlanganiso ezizimeleyo ezingamakhulu phose amathathu 291 ezehluleke ukubhalisa kutsha zilandela lumthetho ezibalisa iJairus Jiri ephathisa abakhubazekileyo. Abantu bathi uMnangagwa kumele ekele ukusayina lumthetho ngoba uletha udubo elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawudayo lokho, kodwa ukuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo, ngibona ngazathi siyabe sizikhohlisa. Obaba laba ngabafuna ukuthi besebenze bengakungabi nomuntu obamonithayo, begange ungabi nomuntu obasolayo. So yonke imithetho kunzima ukuthi u-expect ukuthi imithetho eminingi bahlala bengayisayinanga. Imithetho eminingi yonke bazayisayina ngoba amalungelo oluntu, ama-organization odekhangela i-promotion le-protection yamalungelo oluntu bafuna ukuwavala. So yiso isizathu esingamenza kube nzima ukuthi engawusayini lowo mthetho ngoba abafuni ukuba accountable.
UMongameli Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende lakuZanu PF bathi lanxa nje likhalakhala ngalomthetho akula kubuyela muva ngoba bazama ukwenqabela inhlanganiso abathi zigangile esebenza zizimele ezilakho ukungenela kumsebenzi yokuletha ukungahlaliseke elizweni.
Akula nhlanganiso egange njengeyabo. Uma ukhuluma ngokuganga inhlanganiso edangile yaqeda abantu elokhu ihlukumeza abantu esiqede lelizwe yabo, kwavala nje ukuthi kungabi lama-voices akhuluma ngokuganga kwabo. Yiso isizathu sokuthi befake lowo mthetho. athi ukuthi kuthiwe kule nhlanganiso ezikangeleyo.
Phezu komthetho omutsha lo elithi uncindezela inhlanganiso ezizimeleyo, kulo mthetho obunjwayo inguquko elethwayo kumthetho wezokhetho okuyinguquko esolwa ngabanengi njalo abathi kayeneli, kuzoba lo mthetho osowafakwayo osebenzayo owemopha owathatha isikhundla sephosa. Sesibonile abebandla le-TRC abanengi bebotshwa phansi kwalumthetho. Uhulumende kaMnangagwa siyazi utshona ezitshaya isifuba ngokuthi ubusa ngcono kulo uhulumende kaMgabe. Yebo kunjalo.
OkaMgabe kulomahluko lo US ziyaphefekthini bonke ubuzi bukaMgabe laba babuphefekth. Hayi lo US lo akunanto etintileyo isiya ebuhleni, kusuke kubili kunjengokusuka epanini kuyezikwa ngalo mbuso ka-Amazon nabafana bakhe.
Akhona amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye umongameli Mnangagwa phezu komthetho we-PVO bill lo owenhlanganiso ezizimele?
Hayi vele okuliqiniso ukuthi umthetho lo bangaze bewusayine akutho ukuthi ilizwe lethu lizathuthuka. Bona kuphela kodwa kuzevumele ukuthi kuthiwe njengoba izitha walele ukuthi kube le-democracy, abavumele abantu bethu abakusolayo lapho abaqalisa ukuthi beqondise khona beqondise. Kodwa lokhu ukuthi bayancindezela wonke ama-voices akhuluma abangakuthandiyo, akhuluma ngobuka wabenzayo, kusoze kwancedisa ilizwe.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu engwenhlanganiso ye ibheju likaZulu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Uluhlu lwabavoti i-voters roll lulakho ukudala ingxabano kumphumela yokhetho oluzayo. Ibandla le-CCC lithi likhulumisane lomphathintambo wezemithetho omnumzana Ziyambi Ziyambi ngalolu daba lezinye indaba eziphathelane lokhetho. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda obengomunye wequla lebandla leli elihlangane loZiyambi ngolwesithathu. Ngesizwe okunengi kuye umnumzana Sibanda.
Ngiyakholwa gande kuphakathi komphakathi ukuthi khona umnyaka lowo ngumnyaka wokhetho lwama general election lapho kukhethwa khona ama council ama members of parliament kanye lambo lo president, and njalo kuphakathi komphakathi ukuthi khathesi uhulumende ule bill aselifake parliament elifuna ukuyazama ukuthi liguqule umthetho wozokhetho electoral act. Ngenxa yakho lokho ke kuqhakathekile sokuthe kwaba lo mthetho osufakwe eParliament okhuluma ngokuthi ama election kufuze uthe phathwe njani. Thina sikwazi ukuthi abakhankasayo abakhulu abakhona amabandla amakhulu akhona akankasayo kulomkhankaso ngelethu kanye lelezana uPF, qhakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama major players thina singafuna ukuthi lo mdlalo udlalwe njani. So besilandeke ukuthi uZiyambi Ziyambi njengominister osowa introduce ibill eParliament abekwazi ukuthi lati silong cabango esilawo wokuthi ngabe ukhetho lungaphathwa njani. Yikho akade siyembonisana laye, sisiyamnika ukuthi njengebandla elikhulu eliphikisayo kuleli lizwe thina yikho esikukhangelela ukuthi kube khona kuma-elections lawa alandelayo in terms of umthetho yilokhu lalokhuyana.
Liphethe yini udaba lwe-voters roll esizwa kuthiwa uhulumende uyalalayo eyi-electronic version kumbe le etholakala ebulenjini, likhulume ngakho yini?
Voters roll gande sikhulume ngayo hathi yodwa sikhulume ngokunenge, kodwa engafuna ukutsho ukuthi yaso uhulumende oyala le voters roll oyala le voters roll ye Zimbabwe Electoral Commission. Kwesinye isikhathi nxa sikubona sikhatshana siyabe sikubona ngenye indlela. So lokho sikhulume ngakho saba lokubonisana lo mnumzana uZiyambi kade buye leqembu lakhe elikhokhela elikade likhokhelelwa deputy Attorney General uDias xoxisane labo ngakho nokho sabonisane ngakho saphuma lesiphume ngakho impumelelo yakho nambonakani izabonakala phakathi na kwamalanga amalutshwana la
kuyini elikuvumeleneyo emhlanganweni lo
okwakuqala sikuvumeleneyo kulomhlangano ukuthi ama elections esiyakiwo ngama elections okufuza ukuthi ayenziwe ngendlela eyokuthi akusoze kube lomunye ozakhonona ukuthi ama election lawa ngitshontshelwe okutsho ukuthi kulezinto ezimbalwa okufuze sizilungisise okufuze ukuthi zibe khona emthethweni eziyayenza ukuthi omunye lomunye abe lokusuthiseka ukuthi ngempela lolukhetho kuyimpumela yezifiso zezizalwane zeZimbabwe yikho esikuvumeleneyo sikhangelele ukuthi isivumelwano sona leso sizabonakala hathi kuphela emthethweni lo nxa usuthe walunga kodwa endleleni ama elections ayaphathwa ngayo elizweni.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulu.
Abalandeli bebandla le-CCC balesilogan esithi kangene ujaha besithi umongameli webandla labo umnumzana Nelson Chamisa ngoba engosakhulayo. Kodwa izolo wenelise iminyaka engamachumi amane lanhlanu 45. Elokhu elijahana ngesizwe umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda echayela ihlombe umkhokheli wakhe.
Mahlabe Zulu sichayela ubaba advocate president Chamisa we-CCC amhlophe ukuthi siyindoda emadodeni seleminyaka 45 years. Lokho kutshengisa ukuthi sezimisele njalo umthwalo wesizwe seZimbabwe sengawuthwala ngamahlombe wonke. Siyakwazi amaqhawethu afana labo bakodabengwa labo babonkomo abanye bakhona bahamba empini bengamajaha less than 16, 14 years. Ngalokho isizwe seZimbabwe sichayela ihlombe umongameli wabantu. Hatshi ukuthi namhla uChamisa ngwakuChamisa kuphela bathi bamchayela ihlombe njengo president umthungameli umholi wabantu noma engazange egcotshwe. Ngalokho mahlabe Zulu sithi kakhule ezekhokhobe ebele wisdom ingqondo ezivela kwe-experience yokuphila njalo amajaha lezintombi abakhulayo siyabachayela ihlombe ngoba umfo wabo sengumuntu osele ngqondo eziqakathekileyo ezilomkantsho okwenzela ukuthi ama-election alonyaka azabuya bamchayela ihlombe baze bamkhethe ebe ngumongameli weZimbabwe. Ngalawa amancinyane siyabonga uJehova osiphe iqhawe elilokhe lisakhula. Siyakwazi ukuthi kunzima ukubamba umsebenzi lo wobumongameli kodwa siyamdedicate siyamkhulekela simchayela njalo ihlombe sithi nangu umntwana weZimbabwe ongalankethe abachabi ofuna wonke umuntu ephumelele ezuzu bubelo imsebenzi imfundo ezempilo ezenotho konke jikelele lokuhlonipha amalungelo abantu sithi bayethe kaChamisa. Siyabonga
lathi siyabonga mnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Gambe bazabuyela ngobuningi abeZimbabwe abazaphelelwa ngama-permit okuhlala kwele South Africa na. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uthi iofisi yakhe izilungiselele kubuyisela inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya nxa ama-permit azo engesulwa ngonhlangula. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
umelwe Zimbabwe kule South Africa umnumzana David Hamadziripi uthe uhulumende weZimbabwe usezilungiselele ukwemukela labo abazakhetha ukubuyela ekhaya. Uthe sebevule ikhasi ebulenjini beinternet lapho bonke abafuna ukubuyela ekhaya kuzafuze babhalise ukuqela lokubhalisa uncedo abaludinga uhulumende weZimbabwe kulolu hambo. Ngemva kwalolu hlelo kuzalandela olokuvulwa kwendawo zokubhalisa ezabelweni zonke zakwele South Africa.
Some zip holders have decided they want to go back to Zimbabwe and they need assist.
Vanengi abalama permit la asebethe bafuna ukuphindela ekhaya. Yibo labo esithi kubo uhulumende weZimbabwe ufuna ukulisiza wozani.
Giving you the opportunity to be able to take advantage of that assistance and facilitation that we can give.
Umnumzana Hamadziripi uvumile ukuthi ukubuyela ekhaya lokho kuzaphazamisa abantwana besikolo. Uthe uncedo abaluphayo lugoqela ukuphathisa ngamabhasi ohambisa ulabo abalesidingo esedlulisa amalawulo ukudlulisa impahla zabo emngceleni zingathelanga lokunye. Ezinye izalwane zeZimbabwe sezemukele lelinyathelo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Gwebu uthi lomhlelo luzasiza ukuthi asebexojiwe laba kwele South Africa babuyele ekhaya ngesizotha.
Siyakujabulela kakhulu makula ama programs angaka lokho zababalazo bezizoba nzima ukuthi zizohamba njani. Okunye kwakhona yikho kwenza ukuthi abantu begcine bengahambi kakhulu okukhulunywa ngabantwana ukuthi kule mhlelo ezenziwayo for ukuthi ba-transfer abantwana from the site bakwazi abangena isikolo bengahlekanga. Mina ngibona ngani sijabule kakhulu lokho.
Umnumzana Buthelezwe Nyathi okhokhela iqembu leBoots elilwela ukuthi abaxotshwayo laba babuyele ngenhlonipho laye uthi basemukela ngezandla zombili isimemezelo sommeli weZimbabwe eSouth Africa.
Ngithanda ukuthi sibonge kakhulu umsebenzi lo oyenziwa yi-government yaseZimbabwe through i-embassy lapha eSouth Africa. Thina siyiBoots iBoots mele lokuthi abantu kufanele bebuyele ekhaya isithunzi sabo sihlangene hayi ukuthi bedeportwa. Siyabonga kakhulu ukuthi embassy iyeza le government eZimbabwe izama ukuthi ngicisane nathi.
Kodwa ke sinesizalwane seZimbabwe umnumzana Jakunyati uthi lobanje elemukela lenyathelo kuyingozi ukubuyisela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya kungalungiswanga izinto ezabaxotsha elizweni.
Into le imele ilungise because akuzukusiza ukuthi abantu babuyele bayohlala bantu phakathi kodlame lo abenza ukuthi babaleke. If into yomnotho abantu bangazama ukuthi baziphilele if into yomnotho but into emele ilungise ingaba into yodlame.
Kusenjalo udaba lolabo abaphikisa ukuxothwa kwabeZimbabwe laba kwele South Africa luzangena emthethwandaba ngomabasa. Ingcitshi zithi kungenzeka umthethwandaba usesule isinqumo sokuxothwa kwabeZimbabwe laba kumbe udlulisele phambili isikhathi sokuxothwa kwabo kumbe uvumelane lalesi sinqumo. Minister 7 Victoria kwele South Africa ngeTuso Kumalo.
Siyabonga Tuso. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi kulabantu abalichumi abathe balimala edolobheni leJegudu ngemva kokudubuka komtshina othwala amabele eziphaleni zeGMB. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amakansila akobulawayo asevumelane ukuthi abamabhasi lemichova kunye labathengisa imibhida lezithelo egodini lapho kwakhiwa khona amavinkili e-mall. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Studio 7 livuka njani badala? Hayi thina siyavuka ngilibingelela nje lonke abasakazi bethu lisiphathele umsebenzi ngisithi inkosi ngayilikhawukela liqhubekele phambili ngomsebenzi ebesiphathele wona. Hayi kuyangijabulisa kakhulu lami laloba nje imbonama esakwazi ukubala nisakwazi ukuyizibala u-Studio 7 kodwa hhayi kungenani sibaningi esithumelayo. Into nje engithanda ukuyiphawula kancane lokhu siseduze lokhetho kakhulu ngikhulumela ebantwini basebuginga labo okuthiwa sebejabulela izanu no kayisikho kulamanga lo wabo ezanu okhulumela izanu. Abantu bebhinga izanu kabayijabuleli njalo bengayengeki futhi ngezanu. Abantu kabaphume kuzanu ngoba ingcolile. Izanu into yonke nje zakalelizweni kungenxa yayo izane lalokho beqamba amanga bethi triple C yiyo eyenza amasanshi. Cha, kaisiyo balamanga ama sanctions angivela kubo omnangakwa ngendlela ongakwazi ukuphatha abantu abantu bazozibuse wabo yiyo nje into eqhathekile khona enzakalayo konke konke okwenza ukuhlukumeza abantu ikho kwenza ama sanctions so abantu engibakhuthaza kakhulu ukuthi bantu bakithi asishiyaneni lezano siyevota sibheke ilizwe lethu ukuthi limi njani siyo sesibheke emuva lelizwe lethu belinjani siyathi ilizwe lethu belilizwe elihle kakhulu lalobe emuva lebesiphila kanzima izinto bezikhona but kodwa bekulobubele kakhulu amakhampani esebenza yonke into nje isebenza kahle kodwa kwalamhlanje bhekaneni ukuthi kwenzakalani kuyabola ilizwe liyabola liyaphambili ngenxa yakhe umnangagwa angiboni ukuthi umnangagwa wafunda kahle kumbe wanikwa amaphepha nalayo emgwinyada wenze ukuthi ufundile ngafunda ngendlela ayehluleka kayo ukubusa umnangagwa ehluleka ukubusa akulanto yakhe lengqondo ayimisayo kahle ugcwele ukumenemene lamanga apromise abantu kungenzakali cha umnangagwa kulanto ayenzekele kwebezimbabwe lalobaba kuyahlanti behlala betshela ngedamu lebhingi idamu lelishangani wathi wathi hhayibo ayisiyo zimbabwe lokhana ingxenye yayo so elizwe lasezimbabwe umnangagwa kwenzanga lutho abantu hambani levota lizibonele ukuthi litshintshe abadala laba ingqondo sezigugile ukucabanga sokunzima zamanini ukuthi siyevotanini sitshintsheneni abantu bakathixo ukuze izinto zonke zihambe kahle ilizwe lethu liphumelele libe ndihlala kahle okhuluma ngusibanda kwelokuzana ngiyabonga kakhulu hlobo zami kakhulu ngikhuthaza ngokuvota kakhulu into eqhathekileyo kumele siyenze
salibonani bantu be-studio 7 salibonani mthwakazi omuhle ngicela ukubuza lapha ebantwini laba abasupport iZANU-PF ukuthi kanti njengobana bengabantu besindebeleni kakhulu ngifuna besindebeleni abantu ababa abasebenzi kusebenza besishoneni bayisapota ngaliphi kati zani umbuzo wami wokuqala owesibili bonabo laba be-CCC bayakwazi yini ukuthi kwavunyelwana kutswangiraye lo mgabu ukuthi akula even umuntu oyedwa wesindebeleni umele abe le-voice into yenzakalayo khathesi ngiyezwa lapha kwistudio kuthiwa amashoni asevet asethatha amaplazi le bethathela abantwana bamandebele bathule tu okusalayo kuthiwa bambeli nezanupief iyini liyangapha ilizwe ngelikamthwakazi leli sithi umthwakazi kaye phambili shiyalani amabele ngoba vele asizange simunye sonke asazani selisitshengisile vele ukuthi alisazi alisifuni liyasizona pho thina sincengane bantu besindebeleni abakuzanupief alekele ukudingisa umumo obolile kuzanupief abantu abenibedubela bagcwele egoli bhema unyawupe bhema insangu kodwa bezanu bayasebenza bamithisa abantu abenu lina ti abamithisa nini amashona lizahamba nini kwelakibo khona lesishoneni sibizwe lani likhuluma khona nibebeyixotsha alike lizinuka amakhwapha abantu besindebelele alike licabange liphinde kule indawo kuthiwa kusemahongola lapha kugcwele amashona wodwa asebenza amandebela akhona phana kuthiwa afundanga ama-drivers akhona phana kuthiwa abakwazi ukudrive kodwa balama-lincense ezimbabwe ukuthi yiwuphi umthetho osusebenze emahongolo ongasebenzi ezimbabwe cela lizibuze lizinuka amakhwapha umthwakazi ukhona umqondisi ukhona uzaqondisa endleleni enhle umthwakazi kaqhele ekugcineni ulikhonka ngiyabonga vukani
hey salibonani basakazi kwestudio 7 siyabonga izindaba elisethulela zona sisizwa njalo ngokukhunywa izano manje esabeleni sasebhinga bethu bona abazokwina ukhetho lalonyaka iminyaka yonke le i-MDC noma ingakabi khona noma i-CCC ingakabi khona benzani okubonisa ukuthi kona bangawina ngoba behluleka kudala ukucabangela abantu basebhinga namhlanje kuyini okungcono okungabonakala bekwenza ngoba izibe njeyana njeyana ibhinga njengamanje imbangela yibo abantu bezanupief abangafuni ukuvuma ukuthi behlulekile iminyaka yonke yona liyana akula lutho olutshintileyo asebelenzile ezigabeni zonke kakhulu ezemathebeleland la bantu bona basuswa kwezinye izigaba emashoneni bezoletha emandebeleni bezothola isitendi emandebeleni beyakha besenzane yizanupief izidingela ukuthi bayivotele ezanupief akuyanto eyenzayo ngeke yafayele yakha lelani ilizwe okwalo yokulidiliza kuphela ilizwe liliyana ngeke yafala noma yinini lo ngezanupief saseyiyo ephethe amandla ezweni lezimbabwe behluleka abantu bezanupief behluleka bayezehluleki bavume ukuthi bayehlulekile nangagwa kulanto angafayenza ngoba uhambe ezinyaweni zikayiso emgabe noma zihamba khonaphana ezinyaweni ziyana abake baphume ungena amanye amabandla lawo zame sibonde kanti uyini okwehlulayo ngoba njengezana ukhipha kulanti ayizayo esilabo 40 something years ibusa akula lutho lokukhona lungcono abahambi.
Yes, Studio 7 livuka njani lithona njani basakazi bethu abahle. Hayi, siyabezwa laba abakhala ngabetshaba abantu baseMpumalanga sebengene bayakha emadlelweni eyinkomo ezindaweni zabantu bengabuzi lokuthi kuhlelwe njani kumele kuhlalwe njani. Hayi, sizathini abantu kumele sikujayeleni khonoko ukuthi vele la ukungena khona betshaba akubi right akulanto elungayo. Isolution nje khona ikuthi abantu abavotele izimeya ze-MRP abavotele amakhansela awe-MRP. Izimeya ngichaza ukuthi ondunankulu kube ngondunankulu be-MRP ezindaweni zethu sivoteleni bona ibona abantu abazakwazi ukuthi beyenze ukuthi kuhlonipheke izindawo esakhe kizo kuhlonipheke izigaba zamasebhuku wethu kuhlonipheke amalayini kumbe into amavillage wamasebhuku wethu nawe izinduna zethu yibo abantu abazokwazi ukuthi bekuqhakambiselwa kube bekwazi ukuthi lezo yindawo zidinga ukuhlonitshwa ngayiphi indlela abantu thina besintwini sihlaliswa ngayiphi indlela sihlalisana ngayiphi indlela izinduna zethu zisihlalisa ngayiphi indlela lamasebhuku wethu azobakwazi ukuthi asirana ngendlela ethini asivoteleni MRP lizobona nje isolution siba khona. Yebo, ingangabi khona kukupresidential kodwa MPs councillors ngena nje uvoteli MRP uzobona nje isolution usiba lesay ezindaweni zethu la ehleli khona sizoba nesay.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi zikhangelele ukuba ukhetho oluzayo luqutshwe ngokuthula njalo lulethe inguquko. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida, umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Ukubuyela ekhaya siyabuyela sibithwiba kanti ngoba hayi vele thina siphume eZimbabwe singafuna ukuphuma kuyikudinga indawo yokuphephela. Nxa kuyukuthi sokutshintshile lokho esakubalekelayo wasike eZimbabwe, hhayi siyabuyela ngoba lapha emazweni lasikhona hhayi indawo yokuphanda nxa sokulungile ekhaya siyabuyela siqiniso. Kodwa enye into ekhona yukuthi abanye abanaso isizathu sokuthi babuyele ngoba osekukhona kathesi ukuthi njengoba abantu besemazweni nje kanje kodwa bebelokhu belungisa besakha begcina izinto ekhaya. Ikho ke okuyakwenzakala ukuthi abantu abaningi njalo sebe citizenship emazweni lapha abakhona. So ke nxa sokulungile ekhaya abantu laba abasezele beyekele ukuba ngama izizalwane zamazwe lawo kodwa bayabe sebele dual city okutsho ukuthi khona umuntu uyabe senelisa ukuthi sebenze elungisa izinto esekhaya yena engapha esemazweni okutsho ukuthi khona umuntu engabe esengoba esebenza emazweni omabili lapha khona kathesi lasekhaya umuntu uyabe sezihambela sentana abantwana nabazukulu labunye bonke akuselahlupho-ke lapha sekuyukuthi khona sokuyisiba indawo umuntu uyahamphenduka.
Njengoba uhulumende elokhu esala ukuthi abantu abahlala emazweni bavote bekhona emazweni lapho abahlala khona, uluthatha njani wena udaba lolo kule diaspora vote?
Indaba ye diaspora vote indaba ebuhlungu kakhulu ngoba ibamba iZimbabwe yodwa, singakhayela amanye amazwe wonke aseAfrika. Ibayavota abantu bengekho emazweni abo la kanye khona eZimbabwe sibili abantu beMozambique nxa kulama-elections eMozambique eSouth Africa kwamanye amazwe wonke bayabuya bevote embassy eHarare khona. Yikho ke hayi ayingiphathi kahle leyo ndaba kodwa iqiniso yikuthi khona lo nyaka ama-elections akhona lawo hayi iqiniso sibilazi ngeke sisitshela namanga sithi khona hayi sizayilwisa leyo ndaba size siyiphumelele ayikho idiaspora vote isavela kudala siyikhalela sicela sibanga umsindo sisenzane konke kodwa hayi iZANU PF yala yala sibili okwalonyaka hayi asizoze siyithole kodwa ke lokho akusho ukuthi khona akula into esingayenza kusukela vele kunakudala nakudala besilokhu sincedisa ukuthi ngendlela zonke sizenelisayo thina esingekho ekhaya esingeneli siyukuthi sibe khona kodwa besincedisa ngendlela zonke sizenelisayo ukuthi khona labo abakhona ekhaya banelise ukuvota baregister labo abakhona ekhaya benelise ukuthi benze konke okumayelana nalo ndaba zokhetho ukuze iqembu esilifunayo thina esingemva kwalo lo mungameli esimfunayo thina esimfunayo ukuthi abe pha ababa banqobe kulolu khetho luzayo kho-ke hhayi idiaspora vote lo nyaka singatshela namanga iqiniso yokuthi khona hhayi ayisoze siyithole kodwa sithemba ukuthi nxa kuyukuthi kuyaba lo tshintsho leyo yiyo imithetho okuzamele itshintshwe ngelanga lokuqala ukuthi khona idiaspora vote ivuleke
hayi siyabonga mnumzana Tamrai Gwegwerere esigqibela-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye libe lempelasonto elithukela igama nguChris Gandhi.